kulandela angu-4 azaba ngemande futhi e-Cholochonof. Kanti ngemande futhi ngokufana nayo sile marali azaqala eGwanda Central aze ayephela ngolesine. La marali azabe ngu-14. Wonke la marali engikhuluma ngawo eGwanda Central lawe-Cholochonof asekliwe ngamapholisa.
Sake salizwa lisithi lina abantu bawuthanda umbiko wenu ukuthi likhangele kakhulu okwenzakala ezigabeni zabo lokubahluphayo, bengakhangela okwenzakala kwezinye izigaba zelizwe. Lokho kunjalo yini?
Kuyajabulisa kakhulu dadewethu indlela abantu abasamukela ngayo emakhaya. Umbuzo omkhulu abasibuza wona, izabelo zonke sezizihambile, bathi kanti nabantu lalivele lingaphi, ngoba kusukisela ngo-8 kuzofika namhlanje asikabezwa abantu abakhuluma iqiniso njalo bemela ebekhuluma ngokumela izinto ezibahluphayo. Sinanzelela ukuthi indaba enkulu kakhulu kwelikamthwakazi ehlupha abantu indaba yokuthathelwa imisebenzi kwayo, ugoqela ukuthi ezikolweni amatitshala amaningi afundisa ezikolo kusiya kwi-grade yaphansi kubo-ECD ye-primary school kufundisa abantu bokuza bevela kwezinye indawo. Abadala bayakhala ngokuthi into leyo kudala siyikhangele sonakala, siswele ukuthi ngubani ozasincedisa. Kuye futhi lasezindaweni zemisebenzi ezigoqela emahhofisini kahulumende naku-private sector, abadala bathi akula enye i-political party esike yama laphana egcekeni yasimela yaveza ukuthi abasiqilibezelayo ngabantu abavela kwezindawo ikakhulu abavela emashonaland bezosithathela imisebenzi yethu. So ngokunjalo abantu bayasithakazelela kakhulu, bathi thina siyithi kuphela abantu abakhuluma ngezinto ezile kusasa lakho. Laba abanye bababona u-MDC bengena ephalamenti, bababona u-ZANU-PF kodwa kabazange bababone babezwa bakhuluma ngokubalungisela inhlupho zabo. Osokwenze bananzelela ukuthi inhlupho zabo zonke ababhekane lazo zivela khona leHarare, siphethwe ngamabandla avela khona leHarare.
Kodwa sesikhuluma ngenani labantu abangalivotela lanxa bethanda umbiko wenu, labo-ke abakhanya bethakazelela kakhulu uMnumzana Chamisa lo mongameli Mnangagwa, okubonakala ingani yibo abaningi, lina lingaphi khona?
Ngiyabonga dadewethu. Abantu akusoqinisa ukuthi bayamthakazelela uChamisa. Kulusizo ukuthi nje emakhaya ababoni okwenzakala kubomabonakude. Ngabona abantu abathanda iqiniso bazibonele uChamisa ewumana ku-BBC Hard Talk ekhuluma izinto ezingamanga. Engikutshoyo ukuthi uyabe uyisiwula, ungaba ngumuntu othi uzathabela ukuthi uChamisa uzakusa emadlebeni aluhlaza. Esikunanzelayo ukuthi uChamisa kashiyananga layo i-ZANU-PF leyi ebiphethe iqile abantu ngamanga, ingalazo izinto ezanceda ngazo abantu ngela kusasa lawo. Ngakwenicele uMnangagwa akathakazelelwa ngitsho emathebeleleni lasemidlenzi. Abantu bonke jikelele bayakwazi ukuthi uMnangagwa ungomunye wabantu abaphatheka kakhulu kumbhuqazo weGugurahundi ka-1982-1987. Abamkhumbula kakhulu ngenkulumo yakhe ayikhuluma eseduzane leFollows mhlaka-4 March 1984, esithi yena abantu bakomthwakazi bemathiweleni bangamahubo bafuna i-DTT ukuze babulaye bephele. Ngokunjalo abantu abadlula 55 bavuka befile bebulewe kweyindawo elubhani. So ngokunjalo akusokuqinisa ukuthi uMnangagwa abantu bayamthakazelela. Naye ungomunye nje oziphuphelayo okhuluma izinto ezingeke zanceda kakhulu abantu bakomthwakazi. Bonke bayazifananela loChamisa, ipolitiki yabo ngiyamanga, ayilandi esizwe sakithi kodwa ayilandi abakibo khona le Mpumalanga.
Sokulamabandla amaningi, lizaxhasana yini lamanye amabandla kumbe libona ingani lizathola amavoti amaningi lizimele?
Abantu bemathibeleleni bayahlupha ngoba bavota beyiblokhu. Zananzelela ukuthi ngo-year 2000 i-MDC ingazakali, bayivotela abantu betshengisela ukuthi bona vele kabakazi bavotele iZANU, kabakazi basapote iZANU-PF. Bekungasho ukuthi bayayithanda. Kususela u-10 June wa last year kuzofika namhlanje, ngabona amarali esesiwenzile ayedlula 120. Abadala bayasela ukuthi hayi, thina ku-MDC sasiphonga ukucatshisa amakhanda ngoba kwakungekho kwakithi. Njengakathesi selivelile lasibonisa indlela, lasikhomba ukuthi hayi, okuhle kumele sikwenze yilokhu. Ngokunjalo bayasithembisa ukuthi bazasisekela ngendlela ekhethekileyo. Ngusilandaba thina lokuthi amabandla amangaki, ukuthi kule ZANU kule-MDC ezingaki, lapha amanye amabandla, thina sikwaziyo ukuthi imessage esiyithwelwe kathesi yiyo imessage elempilo kakhulu ethakazelelwa ngabantu abasezabelweni kakhulu emakhaya, ogogo labokhulu, ngoba yibo abathwele ubunzima, yibo ababona okukhulu kulethwa yigugurawundi ngebandla le-ZANU-P F. Kanti bayatsho futhi ukuthi i-MDC selokhu yaba khona kumnyaka engu-18 edlulileyo, akulanto eluncedo ebayenzele khona, ogoqela ukuthi lama-M P wona la kade khona amanye bawacina emzwana bewavotela sebezowabona kathesi ngoba sefuna ukuthi babuyele futhi ezikhundleni. Elami elokugcina yikuthi isizwe sikamthwakazi kasike sime sizethembe, siyekele ukuba ngothathekile imota zabo. Laba bantu bayafanana bonke, awukhathalekile nguChamisa, awukhathalekile nguMnangagwa, awukhathalekile nguMayinjuru. Abasithatha thina besenze esingathi ngesilungu ngama-second class citizens, ukuthi thina entweni yonke kumele sibe yinsila, bona babe ngamakhanda. Kodwa sinanzelele ukuthi ekubeni ngamakhanda kwabo bonke bayavoxa, kanti ubukhokheli ababuphiwanga. Akuthiya la mazwi ebantwini bakithi ukuthi sisonke sibambene, singumthwakazi, sizakulungisa obekade ubonakele.